Umama apha azothula sibili kuthule kakhulu. Ya abantu vele ubona qoqo esitolo, esitolo kuphela besiyathenga kodwa hayi le traffic is very low. So abantu they are trying to stay indoors and bangahambihambi kakhulu sibili kuyabonakala. So yikho kwenzakalayo bazama ukwenza konke ngoba umkhuhlane lo umbhubhane lo kukhanya akwazi ukuthi uyaphelela ngaphi. So abantu sibili hayi lapho esikhona eIndiana hayi bazama ukuhamba umthetho, you know, ngoba akukakhanyi ukuthi kuya ngaphi njengoba kulokhu kuqansa kusiyale. So sonke nje singene ezindlini sivale, nxa ukuwaphuma busemsebenzini obuye uhle ukhiphe izigqoko ungene ishawa lezo lazo ziwatshwe konke kusanitize vele ungakabambi lutho. Ya nxa usemsebenzini ufake njengathi lokhu esasebenza ufake imask, ube lama-sanitizer, ukline lapho osebenza khona, uzame nje zonke indlela zokuzivikela. Nanxa ungaya esitolo uhambe ufake ama-glove usanitize amakhathi lawana ulawuze uzama sizama ngayo yonke indlela ba.
Konke kuyatholakala yini ezitolo oyabe ukufuna kumbe kukhona okusilela nje lo ungasitshela ukuthi kuyini okusilela?
Izinto ezisilelayo ezitolo ngama-sanitizer, izimbodlela zama-sanitizer lezi hayi kazibonwa. Lelo ama-paper towels ubona go lapho kukhona kuyareshini ukuthi umuntu athole one. Konke nje lokudla inyama lani ukudla nje okusi-essential awusavunyela ukuthi udobhe ngakunenge, usudobha lawe kube kunye kube kubili. Awusakuya konke lamanzi awuvunyela ukuthi umuntu athathe kube kunenge, kuyabe kubhaliwe ukuthi ungazowathatha kube kunenge, kuthiyela abanye lawo. So abantu vele sasukujayele khonokho.
Umongameli Trump uthi ilizwe lingavulwa ngasiphi isikhathi kungakhangelelwanga ukuthi abezempilakahle iziphathamandla zogatsha lwakhe ezibona ngomkhuhlane lo we-coronavirus zingakethuli imbono yazo, ubona kusenzakala yini lokho?
Okokuvula kwelizwe yena umongameli wayekhangelele u-3 April kodwa ngokukwenzakala la ngokukhanya kwezinto umoma on the ground lokho kuqansa kusiya phezulu vele ngendlela engakhangelelwanga, kusobala ukuthi kuzamela landele abezempilakahle akade lokho besithi hayi into leyo izathatha isikhathanyana. Kodwa yena wayefuna nje ukuthi ngo-3 kusiyafika uMay ilizwe selihamba, kodwa akukhanya ukuthi kuza kuba njalo ngoba kathesi we reaching sesize sedlule i-Italy yona ngokwayo, sesiyaphosa sedlule amazwe wonke amawe e-Europe. So sesiphakathi laphakathi kwenzi ukuthi kungcono alandele abezempilakahle.